Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kumbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala endlela eqondileyo kumbe layo yayilobugilimbane phakathi kasazi. Kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo yiyo into okuthiwa yiZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMui owayengumongameli athe uxhasa leli bandla.
Omunye angaba ngaphandle omunye abe phakathi kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent iye-party ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokubungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu lolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Amabandla aphikisayo asola iCommission eZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa ongupolling agent endaweni zokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba ekhutweni luyimpi yaseUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla leZANU-PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMui owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla ngoba kuyilo alaziyo kusukela ezalwa. Asizweni ekhuluma kulo mhlangano.
Pamirine ZANU-PF, Pasine Manu.
Lo umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMui owayengumongameli yena obesemhlanganweni we-rally yeZANU-PF namhla eHarare. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela leli bandla uchothoze ibandla le-Citizens Coalition for Change ngathi yikwehluleka ukwethulela abantu emadolobheni eliwakhokhelayo imfanelo zabo. Ngakwelinye icele, umthethwandaba uvumele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube umhlangano ebeliwuvinjelwe eTafara eHarare ngesizathu sokuthi eleZANU-PF lalo beliza kuba lowalo endaweni efanayo. Ibandla leli lithi lenqatshelwe njalo ukuqhuba umhlangano walo e-Airport eHarare yokusasa. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fatsai Maire utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyasola ukube livinjelwa imhlangano ngesizathu ezehlukeneyo lize livunyelwe imthethwandaba. Uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe aliphi wa ithuba elifanayo elokukhankasa njengeleZANU-PF lamanye amabandla. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba okukhankasa engabe efana yini kumabandla wonke.
Akufanani ngicho ngoba ilizwe leli sibona ngathi kusiya ngalaba ababusayo bona beZANU-PF ngabe yibo bodwa abalelungelo lokwenza zonke into zompolitiki emphakathini. Ngomlomo bayakhuluma sibili bathi hey ilizwe leli lola lo lelungelo lokwenza ukufunayo angene eqinjini alifunayo elandela right of freedom of association. Kodwa lokho babonga ukukhuluma ngomlomo ngoba bona bazibona beyibo abanikazi belizwe leli engathi ngesilungu bathi ngathi balama title deeds elizwe leli ngobana leli bandoda ye triple c abafunda kulizwa ngalo ngisho lisetshenziswa yilabo osongqondo ngqondo babo ukuthi khangelane eZimbabwe kuminje kanje kumi kanje kodwa eqinisweni vele kabafuni yikho besuka bechitha lemihlangano ye triple c ukukhankasela lona ukhetho lomgqibelo yikho beshaya labantu bebopha labantu ngezizathu ezivele zingekho nje vele akulanto othiwa iyalinganiswa la akula ngitsho ngoba uzwa la zinkokheli zakhona sengitsho la umongameli lo msekeli wakhe bavele bakhuluma ulaka olumangalisayo besethusela abantu bamabandla aphikisa ikakhulu i-triple c labo bayakwazi bayazibonela ukuthi abantu kabasabafuni nxa abantu bengasafuni ungazi baphoqelele ukuthi benzeni asoze bavume kuzaphela kuphela umbuso kantando kayiphikiswa abantu bayawuqeda nxa bengasaku
sibonile njalo indodana kamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uRobert Junior Mugabe esithi usekela ibandla lezanu PF libone ngani kwenzakalani lapho
lo ujahe umtaka Mugabe lo Robert Junior angazi kangikholwa kahle kahle sibili ukuthi uzinikele kuleli bandla lezanu PF kodwa ke phela ibandla lezanu PF lilo lunya lwemamba ezihotsheni iyakwenzela okunye izanu PF ngakuphuca nje lalokho okuncane olako bawudinge lamacala bayephanda lamangcwaba balethe lokunye okuningi umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo yayilobugilimbane phakathi kasazi kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo ayisiwo mabizo abantu abantu abaselandaba lokuthi uthi Mugabe uthi Mnangagwa uthi bani abantu into abangasayifuniyo yiyeling into kuthiwa izanu p f bangabuya bonke abantwana bezikhulu zezanu bayitshaya izilogani khona emhlanganweni yakhona kakuntshintshi lutho urobert junior engxenye bamcebisile ukuthi bonakala emphakathini bonakala egcekeni usisekela ukwenzela ukubana lokhu elilakho kube yizinto elizazigcina mina ngikho engingakubona nje ngoba nxa uyise wafa ngalena indlela engasayifuni laleyo zanu p f yena umfana lo utsho nxedilo lodwa ibandla alazi kuyazikhanyela nje ukuthi umfana laphana ucatsha ngomunwe ukuthi hhayi nje ngedlulise isikhathi avikele le notho yakwabo kodwa eqinisweni uyise wafa engasayifuni yena uzayifuna njani into eyahlukumeza mhlawumbe yazabangela lokwedlula kwayise emhlabeni kangikhola ukuthi uqinisile lizaba nje lokuthi kuthiwani uzobatha gugugu abantu kuthuliseke nje bazidlele lokhu ababevele bekutholile uyise saphila
lo umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga le-CCC esixoxelayo esegwanda Ikhomishini yelawula izokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba ngosuku lokuvota ngomgqibelo ozayo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela emele oncintisayo endaweni yokuvotela ipolling agent abamabandla aphikisayo bayakusola lokhu kodwa abezanu PF bona bathi kabalankinga ngenguquko eyenziwa ngabezeki uMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo
Abezeki baveze lokhu encwadini yabo abayithumele abamabandla azaphatheka kukhetho lwangomgqibelo mhla ka 26 Mbimbitho eye 2022 Electoral Manual. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuzanu PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi akubakhathazi lokho osekuvezwe ngabezeki phezu kwalabo abamele babe khona bemele abancintisayo ama polling agents.
Saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mamwe mafungiro tichangozviona musi wa 26 March tinovimba rutsigiro rwatinarwo rwakakwana kuti hwine zvavo
silalutho esikhala ngalo thina ngoba siyazi ukuthi sizinqoba kukhetho masizenza ukufunwa ngabantu nxa abantu bengaba leminye imicabango siza kubona lokho mhla ka 26 March silethemba lokuthi lolo sekelo esilalo luza kwenza sinqobe izo zonke izikhundla kulolu khetho akasilando kuningi thina.
Kuthi isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadzai Maere, uthi bakhathazekile ngokwenza kwabezeki, esithi balobufakazi bokuthi sebebhale bekhalaza ngendlela abenza ngayo.
They've also instituted new rules that don't accord with the Constitution, for example, that there can only be one polling agent per candidate. We all know the huge task of a polling agent, which is to monitor. They start their work very early and end very late. It's just unsustainable, unlawful, unprocedural for one to be limited to just a single polling agent.
Sebesebenzisa imithetho emitsha engahambelani lesisekelo sombuso. Umzekeliso ngokuthi sebesithi bona kuzovunyelwa kuphela i-polling agent eyodwa ukumela umuntu wayo oncintisayo. Sonke siyawazi umsebenzi walaba abantu ukuthi umkhulu okungakanani wokuba lilihlo lalabo abancintisayo. Baqala umsebenzi abanye bonke bengakaqali kube yibo njalo abaphuza uqeda vele akusebenzi lokho.
Enye ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA, umnumzana Efidlela Ncube, upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kwama-polling agents lapho ukhetho luqhutshwa.
Ama-polling agent aqakathekile ekuvoteni ngokuba angamehlo alabo abancintisayo, angamehlo alabo ama-political party ancintisayo. Ngakho kumele babe khona kuso sonke isikhathi. Omunye angaba ngaphandle, omunye abe phakathi, kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela, bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent iyephathe ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulula ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Asisanelisanga ukuzwa umbono wabezeki njengoba isikhulumeli kule nhlanganiso. Ukomishina Jasper Mangwana ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yabulenjini eye WhatsApp lanxa ubufakazi bebuveza ukuthi ubeseyifundile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden weMelika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano oweNATO. Inkokheli yeNATO ikhangelelwe ukuhlaziya ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia, osokubangele ukuthi umumo emazweni amaningi omhlaba ungami kuhle ngoba kukhuphuke intengo yamafutha ezimota lentengo yempahla zonke ezitolo. EleMelika likhangelelwe ukwengeza lokuqinisa izijeziso zeNATO ezethiswa ele Russia. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yeNATO enkundleni yobulenjini be-internet emhlanganweni lo. Impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isile nyanga iqalile, njalo kubikwa ibutho le-Ukraine selithatha ezinye indawo ezasezithethwe ngele Russia. Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe yasabehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ithi kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abahlala esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique esezivalekele imizi kulandela ukuhlaselwa kwalesi sigaba ngabalwa becatsha abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Abezomvikela kwelesomalia abalondoloza umvikela esilindeni sendizamtshina enkulu yalelo lizwe esigodlweni iMogadishu babikwa belwisane kanzima lexoku lamadoda aze ehlomile ezama ukuhluthuna i-airport leyi izolo. Umsakazo kamabonakude owe-TV ubika kubana ababutho leSomalia babulele abantu ababili abakade bekuleli xulu labalwa becatsha beqembu ele-Al-Shabaab elihlasele izolo. Inhlanganiso elawula ezokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Human Rights Watch elesigodlo sayo kwele Melika ibike izolo ubana kulamakhulu lamakhulu abantu abamabandla ezombusazwe aphikisayo ababotshwa bavalelwa emajele okweminyaka emithathu edlileyo bengaziwanga emthethwandaba, abanye behlukunyezwa betshaywa kwele Uganda. Lezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo zibikwa ziqanise ngamandla ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngomnyaka odluleyo oka-2021. Umongameli Macky Sall wele Senegal ukhuthaze abebhanga elincedisa amazwe omhlaba ele World Bank ukuthi liphathise amazwe awezwekazi le-Afrika kuhlupho abhekane lazo ezidalwe yimpi yase-Ukraine. Lokho kuphume emhlanganweni lentshathelo izindaba izono ngemva komhlangano ophathelane lezi msebenzi wamanzi owe-World Water Forum owenzelwe esikolweni selizwe lakhe iDakar. Abantu abalemidududu bakwele Sudan abaningi babikwa bezinikele imidududu yabo kungela mbadalo ukuthi ithwale abantu ibasa ezibhedlela. Abalinyazwe ekutshengiseleni okuqhamuke ngomnyaka odluleyo abantu besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso kulelo lizwe ngabebutho. Izisindo semali yakwele Gibhithe sibikwa sehle kwethu sayo saya kumapound phose amashumi amabili 18.50 pounds nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kwaqalisayo ngenyanga edluleyo. Ozomabhizimusi bakwamanye amazwe babikwa sebesusa izimali zabo emabhanga lakumankampani yalelo lizwe ngemva kokuqhamuka kwale impi.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube osebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngulube ukuhlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits uthi usezaqala ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngenxa yokuthi ilizwe leli lizavala uhlelo lwama-special permits ngompalakazi lonyaka. Asizweni exoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Sisalindile abanye abambalwa embazi yasebeqalisile but abakasubmit usebenzile iprocess yakhona, so asikakwazi ama-requirements exactly ukuthi nxa susiyasubmitha akufunekani. So yikho lathi singani siselokungabaza okuncane, but ezisoon masinyane sizazama ungena.
Iye kuyinokwenza ukuthi lingani lingakaqali kade salingathola amaphepha ngikhona kumbe kumele kuhambe njani?
Ye into enkulu vele ngamaphepha ngkhona, iqualifications, ama-requirements, izidingo abazifunayo. Asikaliqiniso kahle kahle ukuthi siqualifya kuwapha ama-permits. Ngabona abantu abaningi basabanjwe yikho khona lokho.
Khona vele bafunani, bafuna ukuthi lingene kuwapha ama-visa wozithi lihlale khona.
Ama-mainstream visas duve yila avele khona, avele ngamuntu wonke, kufana lokuthi abantu ama-work permit ayabefuna ube ma-qualifications athize, njengoba kukhulunywa ama-special skills, kumbe ama-relatives permit, ube lomuntu omaziyo ozalana laye kumbe awomtshato, into ezinjalo. So abaningi bethu asivele asiqualify khona lapho ngabantu ababezimele. Wona le sasiwatholile ama-special permits kwakube yi-amnesty nje, kwavulelwa nje wonke umuntu. So nxa sesithi siyabuyela ngale nxa bengasenzelanga okunye okungcono ukuthi basehlisele izidingo, kutsho ukuthi kuzaba nzima vele.
Manje-ke nxa kungaba nzima khonapho kungawoma sibili, lizagcina lisenzani baba Nkulu?
Ha, kunzima ukuthi ngakubekani ukuthi bhadle ukuthi sizakwenzani. Dube sizakubona sesichaphile, kodwa nxa sokuvele sokwehlule kutsho ukuthi iningi vele loba abanye sizabuyela ekhaya ngosesibadala phela ukuthi sibone sesigijimisa. Sihlala sesigijima silabantwana, nxa ulapho labantwana usuphila illegal, labantwana ukuthi baziphila illegal. But iningi labantu imbona ukuthi vele bazazihlalele baphile ngempilo yona la vele iphilwa ngabanye, ngoba imajority vele, a good fraction yabantu bekhaya abalapha vele baphila bengalalutho.
Singathi khonoko kuhlupha kanganani Nkulube?
Kuyahlupha Dube, ngoba emsebenzini kunzima ukuthi bakuregister, loba ungaze ube nemali ukuthi ube ne-bank account kunzima. Lapho ukuthi njengoba sikhuluma ngabantwana, abantwana ukuthi baregister ezikolo kuyi-challenge. Angaze aregister ezikolo uma sokufika isikhathi sokubhala ama-exams kuba nzima. angaza abhala ama-exams ngoba umthetho kahulumende uyala vele ukuthi umuntu anangabhala angaze angabhala athole isithupha but akula wayifuata akula ndawo ayitholayo akula msebenzi awutholayo ngoba akalayo into emnika imvumo yokuphila la
singathi kathesi ke kume njani njengoba lisalungiselela ukuthi liqoqe amaphephenu ngemfanelo singathi kamabhenki lokho lisenelisa yini lokuthenga izinto ngezikweleti into ezinjalo ezitolo ezinkulu kuhamba njani
hayi okuningi kusese normal kwaye kwaba lobuhicihici khona phana ngo-November kusanda ukwenziwa ama-announcement ngoba ama-announcement akhona ayengacaci kuhle kodwa after uhulumende seclarifyile amabhenki ayemukela sibili hhayi siyabhenka siyathenga senza konke siyaqhubeka ngempilo njengana yayinjalo okusalayo ukuthi nje nxa uvele uzazi ukuthi isikhathi sakho sesiphelile uyakulovalo wena ngokwakho
emsebenzini-ke lidonsa njani khonapho
ha le msebenzini abelungu indawo eziningi thina sinje abakasibuzi lutho kodwa uyareporta nje ukuthi ulesimo esinje abaningi vele kabakasibuzi lutho asazi sokusiyafika u-October November yikho kuzahlupha khona but abaningi abelungu bakuthatha ngokuthi vele sizazama khona yona leyi process esizayizama I think nxa sesehlulekile yikho lapho sokuzakhanya ukuthi kuya ngapho amakhampani amaningi asezaveza ukuthi what action abayithathayo ngoba ngicabanga ukuthi lo hulumente uzabe sebafaka ipressure njengana sikubona okwenzakalayo konke ku-ground le mthetho yephalamente bayiphasisa nansi kwenziwa ama-announcement asikaweza ukuthi ayangaphi but ayenziwa ama-announcement ngokuqatshwa kwabantu bangaphandle ngicabanga ukuthi kuseyafika ngale komnyaka ihafu yomnyaka ujune july siyabe sokucaca ukuthi emsebenzini kwenzakalayo kodwa kwamanje kusenoma
ye ubuyele ekhaya-ke ngikulume nanto kudaba khona ungabuyela sungaka uyabuyela ufike wenzeni uyaqalisa ngaphi
sesigugile badube sizakwenzani kathi sizahlala lapha nxa ungasasebenzisi sekuzasifosa ukuthi sibuyele ekhaya thina vele sebantu asesingale kuka-50 kuyakutsho ukuthi siyekhaya sizakwenzani so kumele umuntu azilungiseleni but abantu abancane sinabantu abancane lapha abalama-2019 ama-teenager early 20s even abati-30s baza kuya ngapha bayahlala khona lapha iqiniso nje siyalibalekela bazahlala ngoba abantu abala ekhaya kula nto abangayenzi thina lathi ekhaya sabe sisihanishwa yisimo ukuthi usuhamba nje ukuthi uye lima ingadi leyo ulima emasimini otherwise kuyabe kungasela future
ye phose lokugcina nkulu
hhayi siyabonga babadube sikhuthaza labo abantu bakithi ukuthi bazame loba kunzima kodwa sizame uku-aplaya ngangcono bayi-regreta usuke wazama phela singaveli sishe sithedele khathana ngoba siyasazi isimo sekhaya ukuthi sinzima asithembeni ukuthi lo hulumende walapha kukhona okunye aza kwenza ngoba nangu uminista uyakhuthaza ukuthi si-aplaye akakaze atsho ukuthi xa bembuza abemidiwe atsho ukuthi abantu aba-aplaye
lo mnumzana Sipho Ngulube isizalwane sezimbabwe esisebenza kwele south africa obexoxa logibs dube westudio 7 esejohannesburg kwele south africa
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izehlakalo esezibone owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama ebaleka elizweni esiyahlala kwele South Africa nokubotshwa kukasibalukhulu wamapholisa kuyonale iviki sokuthiye iningi okugoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bezibuza ukuthi kambe ilizwe leli elaziwa ngokuthula selingenwe yini. Intathela izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale eBotswana.
Ukhama ukhala ngokuthi uyahlukunyezwa ngosesikhundleni khathesi umongameli Mokgweetsi Masisi. Ukhama wabalekela kwele South Africa ngomfumfunyakenye esithi impilo yakhe isengozini njalo lokhe engakaphenduki. Ngempelaviki kubotshe abafowabo bakakhama ababili kukanti ngolwesibili usibalukhulu amapholisa Munzana Kiabetsi Mahophe laye uthethwe ngabomthetho. Ukhama uyetheswa umlando wokugcina izikhali zempi ubudlelwane bakhe loMasisi sebaba munye ukusukela ngo-2018. Uthi uyakwazi ukuthi uMasisi nguye ongemuva kokuboshwa kwabafowabo njalo sezimisele ukuphindela ekhaya.
I'm even more motivated to attend now, to return now, especially what has happened to my brothers. I need to get back home to ensure that we end this criminal activity, that we end this killing that is going on in our country.
Umnumzana Edward Robert isikhulumiso gatsha lwabacuphi bensitha ule Directorate of Intelligence and Security DIS uthi bayenza umsebenzi wabo kwela abandlululo iDIS iyo ebophe abafowabo bakakhama kanye losiba lukhulu wamapholisa.
In a constitutional democracy such as is the case in the country, institutions of state
elizweni lombuso wabantu elifana lelethu sisebenza ngaphansi komthetho. Ukhona nayo ulazo indlela zokuthola usizo uma singasebenzi kuhle.
Abe Zimbabwe leBotswana bafana lomnumzana Gift Moyo baseli bemangile ngokuguquka kwezombusazwe elizweni leli elaziwa ngokuthula.
Mina ngombono wami ikho ngisho ukuthi ngabe bayilungisile bona vota khona ngale yangaphumeli phandle yazi yafika emaphethelweni ukuze ilizwe leli liqhubeke lilizwe elidume ngokuthula nangokuzwisisana. So nxa sokusiba nje sesigcina labantu bengasaboni kahle ukuthi kade ukuthula kwakhona ke sokusiba yikuphi manje ngisokungene lowo ngoba sokuthi ngokuqale ngena njalo sokuthi lowo ngokuqale phuma.
Umnumzana Ntokozo Thebe uthi ngombono wakhe umongameli Masisi uzama ukutshengisa uZulu ukuthi ulisana lenkohlakalo. Uthi lokho kwenziwa kulelinye ilihlo kukhetho lesizwe luzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024.
Kubanjwa ingqondo zabantu for voting ngoba amavoti aseduzana. For voting the accurate person abamfunayo nge the way acting yokusebenzisa ama-powers of which besiyazi iBotswana peace packet yase Africa in terms of politics. But lokho abakuqalayo khanye kuzaba nzima.
Uma sisi lokhama kabakaze bephumele egcekeni ukuthi ukuthi babangani kodwa abasiki bebunda bathi mhlawumbe kuba khona ngesikhathi ukhama eseqhubela uMasisi intambo zombuso ungahambanga kuhle okafaka uMangoyi phakathi kwenkwilimba. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7 ngisawuron kwele Botswana. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngakehlukani esikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamoya owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla. Bayayisola abamabandla aphikisayo iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela ongu-polling agent endaweni yokuvotela. Umongameli Joe Biden welemelika kume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba egudwini luyimpi ephakathi kweUkraine neRussia. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.